umkhuhlane yamemetheka siyakubona kodwa kudingeka ukuthi uhulumende nxa efaka izinqumo abone ukuthi impela impela ufaka izinqumo ekhangele ukuthi zizalandelwa ngoba la kusizi lutho ukuthi ufake izinqumo ukwazi ukuthi kazisoze zilandelwe ufake izinqumo ukwazi ukuthi abantu kabasoze bezenelise ngenxa yokuthi umumo abaphakathi kwabo awuvumi ukuthi ukwenzakale khona lokho uhulumende kabone ukuthi yafaka mhlawumbe abe lesikhwama esithi esizancedisa abantu ngesikhathi efaka lezo zinqumo abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla okumqoka abone ukuthi abantu bayathola indlela ezilula zokuhambisa abanye ngabafuna ukuzibhedlela yakhathesi yafumana ukuthi abantu babeminyene kuzimota zonezo ezilutshwane ezikhona so ngezinye zezindlela ukuthi ngaze azifake lezo zinqumo kodwa engalungisisanga obekuhlupha kusenza abantu bengalandeli izinqumo ebezi khona kuma previous lockdowns la yona lesikiyo kathesi kuyabe kuyekudlalisa isikhathi abone lokuthi imali athi yena uyazikhipha ukuthi zincedise abantu abalimeleyo kuma business abo ngesikhathi se lockdown ziyafinyelela kulabo bantu kungabe ngabantu abakuyinformal sector abazithengiselayo zakhitha izimali akula muntu esenge ngamuzwela upane ethi wayithola leyo mali so ngezinye zezinto uhulumende kumele akunanzelele ukuthi uncedisa njani abantu ngesikhathi se lockdown
elupane khona ngapho abantu bayawagqoka yini ama mask ngoba kwezinye indawo sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapolice
ama maski abantu bagqokela kwesaba amapholisa kuphela bagqoka nxa sibebona amapholisa ngokubana abazange baba lolwazi oluphezulu ngokuthi kungani kumele begqoke ama maski kwakumele abantu beqale befundiswe ukuthi kungani bekumele begqoke ama maski ukuthi kumayelana lempila kahle yabo akulani lokwesaba ipholisa akulani lokuthi kumele begqoke nxa bebona ipholisa kodwa kubegqoke benanzelela ukuthi kuyindlela yokuzivikela siyananzelela futhi ukuthi abanengi kabalawo lawo ma mask ikakhulu emakhaya khaya sibi kuma villages abalawo lawo ma mask abantu esikhangelela ukuthi uhulumende laye kwade kumele belomlando ukuthi abathungisela ama mask distribute emakhaya lapha ukuthi abantu bagqoke ayinengalilawo lawo ma mask labo ababe quarantine kuma quarantine centers bebaleka kodwa sokusiya kudeda ngenxa yokuthi security sibhifwe up ukuthi bone ukuthi kababaleke kodwa siyakunanzelela futhi ukuthi okunye bekudingeka ukuthi bona labana ba quarantine weyo babe le counseling bafundiswe ukuthi kungani beku quarantine lokuthi kungani kumele bezayisolethe bekhanselwe ngokubana umuntu ukuza kwamukele ukuthi sengiyehlukanisiwe sengimiswe laphana kuba nzima so i counseling sessions bekumele zi intensify sibili futhi ke le makhaya lapho bekudingeka ukuthi abantu bafundiswe ukuthi nxa kubuya abantu abangahlali khona apho kumbe bavela kwamanye amazwe beba report emasinya ukuthi babone ukuthi ngabantu ababuya bevela kuma quarantine centers sebepasile ukuthi lo mkhuhlane kabalawo.